iBulawayo agenda isinanzelele ukuthi ama political party kumbe singathi abezombusazwe bandise ukuthi nxa be campaigner babuye bona babe bababiza imhlangano bafike batshele abantu lokho abafuna ukukuzwa. Kodwa thina njengenhlanganiso sesibale ukuthi kube khona esingathi ngama platforms kumbe amadale e-debate enjengalezi ezinye esizibona kubokhinya la kwezinye indawo bephendula imibuzo abayibuziweyo bengayisiba ababuya besitela kodwa betshela abantu lokho ababe bekubuza ngaleso sikhathi. So ekulontsheni lapha kumbe lapho esithi siyacathula khona le debate sibize ngathi ama-political party ama-secretary general awo ukuthi abuye azoxoxisana nabantu kumbe ngathi lobukhokheli be-civil society, obukhokheli balaba bezemfundo, ubukhokheli bamabhizimusi obulawayo ukuze kucathulwe linto esizayihambisa kwamanye ama-province emadebeleni South Midlands, emadebeleni North, emasingo njalo siyiphathela lapha kobulawayo. I-debate lezi ngezokuthi amaparty atsho inhlelo zawo njalo atsho ukuthi kabi vele wona amele kuphi ngezombusazwe kuleli eleZimbabwe engayisiyo asitshelayo kodwa kuyithi esiwabuzisisayo ukuze sitholisise ukuthi kabi vele ameleni.
Mangaki-ke amabandla athe azathumeza abantu ukuthi babuye khonapho?
Amabandla esiwanxusileyo yiwo wonke amabandla esingathi aya akukhombisa ukuthi angaphatheka ekhethweni kumbe aphatheka ekhethweni oledluleyo. Kodwa khathesi amabandla esingathi asethe azabuya yiZANU PF, yiMDCT, yiMDC, yiZaphu, le mabambo kusile Dawn, and then bosokusiba-ke lobukhokheli be-civil society labo obuzabe bukhona khonapho kuxoxiswana.
Ubona ngazani-ke kuyanceda ngani konke khonokho?
Kuyanceda ekuthini abantu beZimbabwe bakhathele ngokuthi batshelwe babize emaralini, laba bangayiyo emaralini bagcina bengasazi ukuthi kanti vele abantu laba bameleni. Kodwa abantu beZimbabwe bakhathele ngobukhokheli obungakhulumi izinto eziyizo ezibahluphayo, bakhathele ngobukhokheli obubuya nje bukhulume lokhuyana esingathi ngumsindo nje omkhulu kodwa uyabe ungatsho lutho. Abantu beqebatshaya impululu bathi beqeda lapho basale bebambe iziboya bona sebehambile eHarare bese bebuya next time sebezokhampena.